umhlangano lo uka defense secretary Lloyd Austin lo secretary of state uBlinken ubuqhakathekile ngoba it's assessing the situation on the ground ukuthi how far has the war gone, I progression le regression lama realities ukuthi vele inganqobakala yini ilokhu zeni impi yona le between the Russians and the Ukrainians. Sibona ngathiwa iRussia pulled out of ama regions amaningi and they are now concentrated in the south, iDonbas le Luhansk region, kathese ngathiwa iMariupol sebeyi surroundile and there's one place engathiwa the war is still going on. So I think ukuhamba kwabo ama Americans Lloyd Austin, lo Blinken, is to make sure ukuthi reassurance ye support ya America for the sovereignty of Ukraine and ukuba promise the next way forward ukuthi kungahamba njani ngoba vele kwakungahambeki all these other times. So kathesi ngantwa the Ukrainian forces have taken control of their country, so ngantwa ama countries amaningi njenge Britain layo isibuyelele khona ngale with their embassy opened amanye amazwe iAmerika layo ithi izaphenduka khona ngale eKiev.
Umongameli weUkraine ukhala ngezikhali uthi iMelika lamazwe akuNATO kumele aphathise ilizwe lakhe ngezikhali ezithize ukuze lenelise ukulwisana leRussia. Ubona ziphuma yini lezo zikhali njengokufisa kwakhe uZelensky?
Izikhali ezicelwa ngumongameli welizwe uVladimir, ngiyabona ngathiwa it's a gradual approach ngoba sesikwazi ukuthi sebenikwe close to $3 billion in support. Sibona lathi ama reports aphumayo kuma Facebook lamanye ama media sites esithi izikhali zangkhona bezingakafiki 2 weeks ago, but kathesi ngathiwa sezifika on the front line. Mina mbona ngathiwa iAmerika layo ukuthi ithumeze izikhali ibikhangela ukuthi akusoze kube njenge Afghanistan khona abachiya khona izikhali eziningi when the Afghanistani army just yaphongunxibilika without even putting up a fight. So kuyabe sokudangerous ukuthi izikhali ziyamelika zingafika khona ngale in the future zisetshenziswe against the Americans. So mbona ngathiwa izikhali bazazinikwa but at a gradual phase and assessing ukuthi i-strength ye-Ukraine ime kangaphi.